Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 11 kuZibandlela 2024 ngutaba kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Leyo mali iyanceda iparty yezano PF ukuthi ithenge imoto, ithenge ama regalias, isponswe abantu bayeboshaya abantu nekuchisa imizi.
Amabandla ezombusazwe aphikisayo loZulu bathi elemelika lenze kahle ukuphuma kunkulumo zokuzama ukulungisa udaba lezikwelete zeZimbabwe.
Kwakolano yakhe wayizama isebenzisa umthuli lesikhathi sokukhampena ngaba uqedisisanga njalo kababekanga ngesilungu abakuthi yidizayineli.
Izakhamizi zeCountry Park kobulawayo zibikwa zibhekane lodubo lwamanzi asegelezela ezindlini ngenxa yomgwaqo omkhulu okulumuzi ongaqedanga ukwakhiwa. Udaba oluphanyeke iSouth Africa edalele International Court of Justice isethesa i-Israel umlando ukwenza umbhuqazo eGaza luqale ukwahlulelwa namhlanje. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Amabandla ezombusazwe aphikisayo loZulu bathi elemelika lenze kahle ukuphuma kunkulumo zokuzama ukulungisa udaba lezikwelete zeZimbabwe ngoba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uqhubeka esephula ilungelo loluntu njalo aliqhutshwanga kuhle ukhetho lwanyakenye. Kodwa abakubandla libusayo bathi elemelika lihlezi liqophe eleZimbabwe kwezombusazwe. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Ekhuluma le Studio 7, unkosikazi Alien French uthe elemelika kalisoze liphatheke kuhlelo lweZimbabwe Structured Dialogue Platform on Debt Clearance lona oluhlose ukusiza eleZimbabwe ukuba libhadale imali elayebolekwa ngamabhanga aphandle kwelizwe. Uthe uhulumende wephula ilungelo loluntu njalo wehluleka ukuqhuba ukhetho olukhululekileyo ngoncwabakazi ngomnyaka ophelileyo. Unkosikazi French uthi loba kunjalo bazaqhubekela phambili besekela abantu beZimbabwe.
We felt that the elections fell short of regional and international standards, and quite honestly we're not alone in that feeling. Many of the electoral observer missions reported the same.
Unkosikazi French uthe ukuze leZimbabwe lenelise ukukhulumisana namazwe aphandle ngendaba zesikwelede selizwe esifika phose amabillion angamachumi amabili 17.7 billion kumele leZimbabwe lihloniphe ilungelo likaZulu. Uthe ngenxa yokuswelakala kombuso wentando kaZulu ubudlelwano phakathi kwamazwe la ubumi manzonzo. Lokho kugcizelelwe nguZulu weZimbabwe ingcitshi lamabandla aphikisayo abathi ibandla leZANU PF kalisoze linelise ukukhulumisana lamanye amazwe ngenxa yombuso walo ophambana lentando kaZulu. Omunye ogcizelele kulokhu isikhulumeli seCitizens Coalition for Change umnumzana Promise Mkhwananzi othi lokhu akumangalisi ngoba iZANU PF kayilandeli okwavunyelwa nayo ngesikhathi kusenziwa imihlangano yokubhadala izikwelede zelizwe leli.
Akusibangalisi ke ukuthi abantu beAmerica, izimeli zeAmerica sezikhalalileke uhlelo lokuncedisa iZimbabwe ukuthi lengisize izikwelede zayo, besithi bona ukhetho lwezenziwa eZimbabwe zange luhambe kuhle, njalo iZimbabwe ehluleka ke ukulandela imilayo ekhona ke efuze bayilandele.
Lokhu kusekelwe yingcitshi kwezombusazo umnumzana yeBerjamuka okubandla lePeople's Unity Party, yena othi ibandla ibandla leZANU-PF lilodwa alisoze lenelise ukukhulumisana nale Melika.
Inkinga ineZimbabwe neZANU-PF party bayalunikwa uncedo lwangaphandle namanye ama-organizations afana nobo-IMF namanye amazwe anama-organizations amaningi. Kodwa leyo mali ayincedi abantwana beZimbabwe. Leyo mali iyanceda ipati yeZANU-PF ukuthi ithenge imoto, ithenge ama-regalias, isponswe abantu baye boshaya abantu nekuchisa imizi nokuabducta abantu.
Esinye isakhamuzi seHarare umnumzana Gilbert Dube uthi akumangalizi ukuba amanye amazwe alakho ukulandela lokhu osokwethulwe ngele Melika.
Sebengasukuma benze khonokho abakwenzayo, but iZimbabwe kayilwisani lomuntu, iZimbabwe kayilasitha, iZimbabwe ngumngani womuntu wonke.
Omela uhulumende engumholi wokugatsha lwezokukhitshwa kwembiko phandle kwelizwe umnumzana Richard Mawomva uthi uhulumende kalani lalokho okuchiwo ngele Melika.
IZimbabwe iyaqhubeka isenza okuphathelane lokuqinisa ubudlelwane bayo lamanye amazwe, kungakhathalekile ukuthi abanye kumbe ezinye izizwe ukuthi zikubona njani.
Ezinye ingcwethi ezibona ngokudlelana kwamanye amazwe omhlaba zithi okuhlala kukhulunywa ngumnangagwa ukuthi eZimbabwe lilobudlelwano obuhle lamazwe womhlaba yikusoma njengoba abaningi besithi uyaphanga athembise okuningi lokuloba izivumelwano kodwa engasoze afeze lezo zithembiso lokulandela izinqumo zezivumelwano lezi. Ingcwethi ezicubungula ezomnotho lazo zixwayisa ukuthi nxa ele Melika lingavala uncedo lwayo lwemali, umnotho weZimbabwe uyahle ubhidlike. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Izakhamizi zeCold Park obulawayo zibikwa zibhekane lodubo lwamanzi asegelezela ezindlini ngenxa yomgwaqo omkhulu okulumuzi ongaqedanga ukwakhiwa. Umgwaqo lo wafakwa ngumphathintambo ezemali umnumzana Mthuli Ncube ngesikhathi ekhankasela ukhetho lwanyakenye. Oyemela iCold Park edalela ephalamende engowebandla eliphikisayo ele-TCC umnumzana Phasho Sibanda uthi umgwaqo lo wakhiwa kungaziswa ngomanjinela bekhansili yakobulawayo. Asimzweni echasisa.
Kwakolano wayakhiwa iZANU 72 lesikhathi sokukhampena ngabawuqedisisanga njalo kababekanga ngesilunga wakuthi yi-drainage. Ngokunjalo nxa izulu lisina amanzi agelezela ezindlini kunokuthi amanzi ageleze kuhle. So sinesimo sokuthi abantu nxa izulu selisina so sebesuka besiya emakhaya bechiya idolobho ngenxa yezulu. Kungenxa yokuthi ngomgwaqo wakhiwayo ngokungekho kahle. So sinabantu abaningi kakhulu abakhalayo bethwele kanzima ngenxa yomgwaqo nalowo.
Udubo lolu ludubo olunganani ebantwini beCold Park laphana?
Into enkulu kakhulu mfowethu, ngoba nxa izulu lisina manzi egelezela emzini wakho engena ekitchen, engena esitting room, engena ema-bedroom, asonto ongadlala ngayo nxa into yakhona isiphazamisa ukulala kwakho. Njalo nxa sikhuluma ngento ephazamisa izinga eziningi kakhulu, asonto esingadlala ngayo serious.
Pho laphana akusela nhlelo ezenziwayo zokuthi kube kulungiswa umgwaqo?
Sisazama lo council unkosinathi wobe mpofu ukuthi sizwe kwabe councilini ukuthi njengoba beyibo abanikazi bomgwaqo ungaqhutshekwa uqediswe njani, kungasetshenziswa kanjani. So lokhu sisazama sibiselwe emuva ngoba kukhanya ngani liyana kwakuyi-project ye-government hayi e-council.
Into engaphathisa laphana kungaba yikuyini?
Ukuthi i-project lana yomgwaqo iqhutshe yenziwe kuhle kodwa yenziwe ngendlela yokuthi kayiphazamisi isimo zabantu. Esikutshoyo ukuthi kakusetshenzelwane lapho manjinela be-council, hhayi ukuthi abantu bebuye bezisebenzela bona besithi babika umkhokheli ungafika uzithuthela kuphela utshela abantu ukuthi usebenza. So ubuze ukuthi okukhona kuyini, amanjinela abasebenza njani, bekutshela ukuthi imephu yakobulawayo itsho ukuthi lapha kube nomgwaqo, lapha kube nendlu, lapha kube neclinic. Ngoba ungaphomba ukufika ubeka nje kuphela siyaba lesimo solesi sesibhekane laso.
Umnumzana Phasho Sibanda wayengumeli weCold Park njalo ulilunga lebandla le-TCC. asenelisanga ukuxoxa lomnumzana Mthuli Ncube njengoba incingo zakhe ebezingangeni kodwa isikhulumeli sebandla lezano PF kobulawayo umnumzana Akpald Chiponda uthi akagatholi izikhalazo ngenxa yomgwaqo lo. Inhlanganiso esebenza lozulu emaphandleni enyakatho yemandebeleni eRural Communities Empowerment Trust ithi isimo sendlala sesisibi kakhulu kulumango njalo abantu abaningi badinga ukuphathiswa ngokudla. Lokhu kuza ngesikhathi inhlanganiso yeWorld Food Program isithi ikhangelele ukuphathisa abalambayo emaphandleni abazinkulungwane ezingamakhulu phose amathathu 270,000 phakathi kwenyanga ezintathu ezilandelayo. Ngenyanga edluleyo, abenhlanganiso le babambisane lohulumende kanye labenhlanganiso ye-UNICEF basungula uhlelo lokulwisana lendlala eZimbabwe olwe Food Deficit Mitigation Strategy Program olukhangelele ukuphathisa abantu abayizigidi phose ezintathu i-2.7 million emaphandleni ngokudla. Untungameli Nkomo e-Studio 7 uxoxe nomkhokheli we-Rural Communities Empowerment Trust umnumzana Vumani Ndlovu.
Izinga lokusweleka kokudla emakhaya solusebangeni olunzima kakhulu kakhulukazi sikhangele ukuthi abantu baveleka bazange baba lesivuno esihle nyakenye lokuthi lonyaka izulu kalikho, abantu baphakathi kwenkalakatha yendlala esabekayo, abantu bathwele nzima, abala lapha abangathola khona ukudla. Sikhangele njalo futhi lokuthi umumo wezomnotho mubi kakhulu, abantu imali yokuthi bathenge ukudla emavinkilini kabalayo, lokhu kusabalale kakhulu emakhaya lapho kugcwele khona abantu abampofu abangasebenziyo abangelwa ndlela yokuthi bangathola njani imali ukuze benelise ukuthi bathenge ukudla. Iyadingakala ukuthi uhulumende aqale ukungenela ngesiphangiphangi ngoba abantu baphakathi kobunzima abesabekayo. Isisombuluko ukuthi uhulumende aqalise ukuthi abone indlela zokuqeda lobu bunzima abantu ababhekane labo.
Iziphi indawo Ndlovu lapho lisebenzela khona ongathi hayi lapha indlala isitshaye kwazwela mpela abantu sebedinga ukuphathiswa ngokuhla?
Sisebenza kakhulu eMathebelele North ngenhla yaseMandebeleni ikakhulu kuzigaba zeLupane, Cholocho, eNkayi. Lezi ndawo kunzima kakhulu phose kizo zonke iziqinti zangkhona kulobunzima kakhulu, abantu kabatholanga vele ukudla kusukela nyakenye. So kungakho-ke le yindla ngumnyaka wesibili ulandelana abantu bengelalutho, isivuno silokho sincipha. Engakutsho ukuthi zonke lezi ndawo ezontathu engiziqambileyo, iCholocho, Nkayi, Lupane, isimo sibi kakhulu, abantu baphakathi kwendlala esabekayo, abantu abalakudla. Abantu badinga usizo lwezinhlanganiso ezizimeleyo la kuhulumende ukuthi batholiswe ukudla. Ayisizo zodwa zone zontathu, engakutsho ngilesiqiniseko ukuthi iMathebelele North yonke iphakathi kwendlala esabekayo. Zonke iziqinti zakhona ama districts iyagalula edlaleni kulobunzima sibilo obukhulu kakhulu. Indawana zonke abantu abasahlalisekanga ngenxa yendlala leyi.
Umnumzana Vumani Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso esebenza lozulu emaphandleni enyakatho emandebeleni eRural Communities Empowerment Trust ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo oweStudio 7 eseLupane. Imizamo yeStudio 7 yokuzwa umbono kahulumende ibe liphutha ngoba umphathi ntambo obona ngenhlelo zokuphathisa uzulu ezesocial welfare umnumzana July Moyo ubengabambeki ecingweni. Kodwa useke watsho ngaphambilini ukuthi uhulumende wenza konke okusemandleni akhe encedisana lenhlanganiso zamazwe omhlaba ezizimele ezigoqela World Food Program, UNICEF lezinye ukuphathisa abalambayo. Udaba oluphanyekwe yiSouth Africa edalele International Court of Justice isethe sayi-Israel umlando owenza umbhiqazwe eGaza luqale ukwahlulelwa namhlanje. iSouth Africa ifuna ukuthi leli dale limise impi eGaza lapho i-Israel efuna ukuqeda khona ibutho leHamas elafaka kuluhlu lwama-terrorist yiMelika, iEU lamanye amazwe kulandela ukuhlasela kwalo ele-Israel ngomfumfu nyakenye. I-Israel yona iyawulandula lo mlandu. Inhloko kahulumende we-Israel umnumzana Benjamin Netanyahu izolo uthe amabutho akhe azama ngazo zonke indlela ukuvikela abantu abangahlomanga, njalo esethe sayibutho leHamas umlandu wokucatha ngabantu abamsulwa kulimpi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lo mnumzana Nhlanhla Ncube, ingcwethi yezombusazwe njalo engunobhala jikelele webandla le-Freedom Alliance.
Ngilubona kuludaba oluhle kakhulu, ikakhulu kuSouth Africa. Ngilubona vele lungayisi ukuthi ngolomthetho kuphela, kodwa kuyikufaka i-political statement esingathi khona kuyikutsho okwezombangazwe ukuthi iSouth Africa ifune ukuthi izive ngokuthi yona isekela ukuziphatha kahle okwama-human rights nxa isiyamangalela i-Israel. Esingathi ngenye indlela ine-moral sense, inika i-political morality enhle kakhulu, enika umfanekiso omuhle kakhulu. Njalo inganconywa ukuthi abantu abahlukunyezwa vele badinga umuntu omalawo. So ke iSouth Africa lapho ikwenze kahle, kodwa ke sokuzayifaka kuspotlight ukuthi sizibuze ukuthi emazweni njengabo Zimbabwe sasibone besekela izanu isenza kabi, ngabe kuthiwa bathatha khona lokho abakwenza eIsrael bakusebenzise even khona phezulu eZimbabwe ukuqilwa khona ukhetho kube njani? Kube kungasiza kakhulu, mbona ngathi kube kuzabanika isithombe esihle kakhulu abe South Africa nxa kufakwa phezulu kwakhona lokhu abakwenza eIsrael.
Sibone njalo iMelika isimale Israel kulolu daba, ubona sengathi lokho kungaphazamisa na ukukhululeka kwedale le-UN court leli?
Ye, vele ukukhululeka kwedalelo sokuyaphazamiseka. Sihleli sikutsho vele ukuthi iAmerica yiyo vele esuka iephethe intambo e-Israel ngenye indlela. Yiyo futhi ezabe kuyikuthi i-UN idonswa yi-America ngamatomo. Kutsho ukuthi i-America nxa ingakufuni ukuthula namhlanje e-Israel e-Palestine, kungaba khona ukuthula kungakasi elakusasa ila. Kodwa vele yiyo eluhlupho, njalo labo bantu amajaji zona lawa layo asikwazi kahle ukuthi bazabe bekhululeke kanganani.
Abanye abeZimbabwe bathi okwenziwe yiSouth Africa yinto ezaphathisa abanye abangabe behlangana lo mbhuqazo ukuthi labo bebekwazi ukuthi bengaya ngaphi nxa bedinga usizo. Lokhu ukubona njani?
Ye, iSouth Africa ibingaba ngumthunzi omuhle, ibe lidumba lokuthi khona bacatshe abantu abama-genocide. Kodwa uhlupho lweSouth Africa yikuthi impilo yayo eningi izenza ibe ngathi lilizwe laphetsheya elingekho e-Africa. Ama-genocide awe-Africa, Rwanda, iGugraund yemathebelelendi kabazisondezi kakhulu kuzo zona lezo. Izinto ezenzakala e-Africa bona kuba ngathi abekho e-Africa ngendlela esibona kusenzakala ngayo.
Umnumzana Nhlanhla Ncube yingcwethi yezombusazwe njalo ngunobhala jikelelo webandla le-Freedom Alliance. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-South Africa. Elemelika seliphumile kuhlelo lokuhlawulwa kwezikelede zakwele Zimbabwe lamabhanga achiyeneyo Always Zimbabwe Structured Dialogue Platform on Debt Clearance lisithi ele Zimbabwe lephula ilungelo likaZulu njalo kaliqhubanga kahle ukhetho ngomnyaka owedluleyo. Lokhu kwethule ngonkosikazi Elaine French izolo kungxoxa yenze le Studio 7 lapho akhulume kabanzi ngokukhathaza elemelika okugoqela njalo obukhohlakali lokunye. Kodwa uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uthi elemelika kalithakazeleli inguquko enziwa ngohulumende. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, uGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Gudam Nsaka okubandla leZANU-PF, lomnumzana Fortune Mlalazi okubandla leCitizens Coalition for Change. UMnsaka usungula lengxoxo.
Yikho esihlala sikwazi ukubana i-America yona ngwayo ayilancedo efuna ukuthi ilufake eZimbabwe. Ngikhumbula ukuthi saqalisa ukwehluleka ukubhadala izikweletu zethu kusukela ngo-2008 lapha okwaba khona le crisis e-economy yethu ngemva kokubana sebelethe ama-apets abo ama-opposition ukuthi ezosiphambanisa ikhoqasa khona ubunzima bethu. Ngakho ke yibo abatshona bela iphetro emlilweni kubana kuvuthe sibili. So akungalisi ukubana sebephumele njalo mangalisi ukubana bekhale ngokhetho lwethu ngoba isikho kade kukhangelela election after election abekhale ukuthi ZANU-PF idliwe. Abantu beZimbabwe bethi hatshi thina sivotela iZANU-PF. Kungaphuma kuyikho sebeqalisa ukuphuma liningi. Ngaviki aphelile bebekhuluma ngokusifaka kuma-sanctions. I think leningi ngumunye alaba abafuna ukubafaka kuma-sanctions abakakhulumele list yabo siyakwazi ukuthi bafuna ukungezelela ngenxa yanale ukuqamba mangokubana ukhethwa luhambanga kuhle. So yikho abakwenzayo, yikho kwenza i-America. So ku-debt clearing strategy leyo asivele sibese kukhangelele ukubana bayayala ukuqhubeka.
Baba Mlalazi.
Ya, i-America njengelizwe lile mvumo yokubana li handle izinto ngendlela elifuna ngazo. Kodwa ke I think ukuthi sithatha isikhathi sikhangela kwa-America siyabe sidlala i-problem ingakithi. We have an elephant in the living room. I-elephant le that is in the living room ikwehluleka ukubusa ilizwe lethu kakuhle. Kufanele sike sikhangele ukubana sifike njani ukubana ilizwe libe lesikweledi esikhulu kangaka lize libe yi-basket case. Ikwehluleka ukubusa ngiyakhumbula ngesikhathi se-GNU lapho izinto ezingani ziqhubeka kakuhle uMinister of Finance wayehlale esithi you eat what you kill. Kodwa uhulumende weZANU-PF since 1980 has been eating without any production. Asikhumbule ukuthi ilizwe lakithi alila production, alila export ngaphandle kwalokho okutshontshwayo kunjengegolide le-diamond and other things. Agula proper production. So singafuna ukublema ezinye izinto ezinjengama sanctions landani. IZimbabwe isilolizwe lokuqala ukubana libe lama sanctions. Amaninga kakhulu amazwe asaba lama sanctions including South Africa, including Ian Smith owaye kuma sanctions but babe senelisa ukubana ba function ngenxa yokubana they were eating what they were killing. Thina siyaluta day in day out. That is where our challenge is. Ama election iba ngenye yezinto ngoba kuhlala kugongodwana the political culture that was cultivated, that is being cultivated by ZANU-PF is a bad political culture which becomes bad for our economy.
Yeah, Baba Msanga, ngena khona baba.
Enyamangala ngokuthiwa ngumfowethu lapha. Umfowethu awumele ekuqhasi ukunanzelana yikubana isikweletu seZimbabwe aso sikweletu okungaba yisikweletu esimangalisayo. Ungafuna ukuthatha kuthini ama-African countries ale sikweletu uyathola ukubana Zimbabwe ayitholakali khonapho ngoba isikweletu sethu sincane kakhulu. Uhlupho lwethu ukuthi silwa lamakhiya wona lawo awe-America. Ama-sanctions abatshoyo ananzeleli ukubana i-America ukwenza kwayo konke lokhu bathi ngenxa ama-sanctions. Akulanto emangalisayo ngokuyisikweleti esilakho. Umele unanzele ukubana nxa thina singela i-capacity yokubana sibole njengalokho esikho khona kule izinto eziningi esingakwazi ukuthi sizenze thina lapha elizweni mana ngitshela umfo wethu lapha ubana iZimbabwe is being very well ungakhangela being projections and lokwenzakalayo Zimbabwe is the fastest growing economy in the sub-Sahara okwakhathesi ngenxa yokuthi ama-export ethu ayaphambili. Our plans of payment is very healthy as Zimbabwe. Since the exporter in Esneng, more than what we are importing. Katesi says it's sufficient as a certain Uj. Wamanya Azu says it's Limela, Lapa as Zimbabwe, Ning Uching Sag.
In King Eslayo Zimbabwe, is a leadership crisis. A Suga Futi create ama false narratives. Which is very unfortunate. Umfowethu at his age believes the things that he's saying. Ngafundiswa ngeyindoda yakochuma eyangumaster wami. Yathi the worst lie ever told is the lie that is told to oneself. Sizitshela amanga, my brother, into esibulele izwe leZimbabwe corruption. Okwafika esikhathini sokuthi iBretton Woods institutions zithi iZimbabwe kasayiniki kubana sasithatha singabhadala. Njalo sazibulalela ethu economy by not producing. Ngoba uma usithi kathesi we are producing our food. Which food are you talking about? Sisiyehluleka year in, year out, we are giving ama farmers wethu ama inputs. We have not taught our farmers to be self-sustainable.
Lapha lizwe umnumzana Kudamu Nsaka okubandla leZanu PF lo mnumzana Fortune Mlalazi bexoxa lo Gibbs Dube o Studio 7. KwezeMelika iziphathamandla zikahulumende weleMelika zithi inani labavela kwele China besiya kwele Mexico ukuze bachaphe umngcele okungekho emthethweni liyaliqansa osekubangele ukuthi kwesatshelwe ukuthi ngokuya kwesikhathi abavela kwele China yibo abaza kuba baningi kwele Melika ukwedlula abakwamanye amazwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula ezombusazo umnumzana Mkhululi Ndabambi.
Mina mbona ngani okwenzakalayo kathesi laba abazama ukuvalela uTrump uthi engabi khona kukhetho. It's just another drama ye-American politics. Nesikhathi sokusiya i-CRC isikhathi sokukhetho, uTrump uzabe sekhona ku-ballot box. Ngoba bangakwenza lokho abafuna ukukwenza kuzaba ngumsindo. Kuphinde kulole abantu laba bathi Trump uyivictim, abantu bayamzonda, babe baningi abakukhangela ngaleyo ndlela. Ngibona ngani mina emakhothi aphezulu azawuthi uTrump avotele. Ngoba besabani ukuthi bangabi create enye into kumbe babumbe olunye ukuthola uzaba ngumgoqo kusasa. Ukuthi ama-elections nxa omunye angacabanga ukuthi amise omunye amise, then issue ka-Trump becomes a benchmark or ukuthi hayi kwake kwenzakala lokhu ngenxa ukuthi uTrump.
Siyaxolisa asiliphanga udaba oluyilwe besifuna ukuthi siliphe udaba lolu luzalandela kuhlelo olulandelayo. Lingakhohlwa iLive Talk elandelayo namhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela ukuqonga kwentengo yempahla lokudla osokudala ukuthi impilo ibe nzima ebantwini abanengi ikakhulu abesifazane abayibo inengi labo abaselela imuli. Singakehlukani izihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Amabandla ezombusazwe aphikisayo loZulu bathi eMelika lenze kahle ukuphuma kunkulumo zokuzama ukulungisa udaba lezikwelede zeZimbabwe. Izakhamizi zeCountry Park kobulawayo zibika zibhekane lodubo lwamanzi asegelezela ezindlini ngenxa yomgwaqo omkhulu okulumuzi ongaqedanga ukwakhiwa. Udaba oluphanyekwe iSouth Africa edalele International Court of Justice isethe sayi-Israel umlando luqalise ukwahlulela namhlanje. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo ngudabo kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.